Kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Ngiyaxolisa hlobo bengihleka lapha uwande izolo ukhohle ibizwe lami namhla ukhohle ibizwe lami futhi angazi ukuthi uhamba njani umdalami lapha kodwa ke lingaba livuka njani olamukela emweni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 18 kumpandula 2019 nguntungameli Nkomo endabeni zekuseni namuhla
yadingakala ukuthi ukuhlaliseka kwabantu kube into eqakathekileyo isekelo sombuso siyinto evikela abantu ukuthi kungabi labantu abacatshayo
inhlanganiso zokholo lwesikristu zichothoza uhulumende phezu kokuthunjwa kukadokotela Magombeyi lokwephulwa kwamalungelo
Let me reassure the public and any interested persons that members of the security forces are doing everything possible to get to the bottom of the matter.
Lanxa uhulumende ekulandula ukuthi uMagombeyi uthunjwe nguye uthi uphakathi kokumdinga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso zokholo lesiKristu sezichothoze uhulumende phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu zisithi kuyaqhela eZimbabwe okugoqela ukuthunjwa komholi wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi. Embikweni ziwethule le umongameli Mnangagwa izolo inhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Council of Churches iZimbabwe Catholic Bishops Conference lezinye zithe zikhathazekile kakhulu ngochuku uhulumende aphatha ngalo abaphikisana laye. Inhlanganiso lezi zithi kulabantu abangamachumi amabili asebethunjiwe lonyaka. Kodwa zithi okumangalisayo ukuthi akekho osebotshiwe. Sixoxele umfundisi uSenisipanda.
Kuyinto esikhathazayo kakhulu ngenxa yokuthi kuyadingakala ukuthi ukuhlaliseka kwabantu lokuvikelwa kwabo kube yinto eqakathekileyo njalo siyakwazi ukuthi isekelo sombuso siyinto evikela abantu ukuthi bekhangelwe kuhle kungabi labantu abacatshayo njalo ke sizwile nayo uhulumende ephuma ngengatsha zakhe ezehlukeneyo esithi le yinto okumele ikhangelisiswe sokuthi ukuthi lathi yinto njengababantu esihluphayo ukuthi nxa abantu besebenza kumbe ngodokotela kumbe ngabafundisi kumbe abehlukeneyo kumele bethole ukufikelwa nguhulumende befikele zingatsha zikahulumende njalo ezikhangele ukuhlala kuhle kwabantu
yena uhulumende kungani egijimela ukuthi kulesandla semfene lapha esizama ukum gcona esizama ukumveza njengohulumende omubi ebantwini
hayi asikwazi indaba esitsho njalo kodwa into eqakathekileyo ukuthi izizala zonke zeZimbabwe kumele ukuthi yena uhulumende azikhangele njalo azivikele yikho konokho okuqakathekileyo njalo isekelo sombuso siyakhuluma mgceke ukuthi kule ngatsha ezithile zikahulumende sihlanganisa amapholisa sihlanganisa abanjalo ukuthi kumele bakhangele ukuthi wonke umuntu uvikelekile akula muntu ohlale sesaba ukuthi uzacatsha
likhulume ngokuthunjwa kwabanye esikhathini esedluleyo lokwephulwa kwamalungelo elithi kuyaqhubeka likhathazeke kangakanani ngalolu daba
amabishops ethu akhiphe umbiko labo kubakhathaza lathi njalo siyakhuluma sikhathazeka ngoba baningi indaba eziningi esilokusizizo esihambelana lakhonokho ukuthi kulabantu abahlukuzekileyo kulabantu abacatshileyo ngapha langale ngakho kuyinto esikhathazayo kakhulu ukuthi kumele ukuthi uhulumende akuthathe kube yinto emqoko ukuthi kungaphindi kwenzakale komunye umuntu
abanye bathi uMagombeyi ulakho ukunyamalala kokuphela njengomnumzana iTaidza Mara lina njengamakholwa lingaba selifikile kulelo zinga lokwesabela wenza kono kolani.
Ayi thina besoku standards standards ukuthi abonakala. Njalo silethembe lokuthi kuzobonakala.
Kuyini ongakusho kuhulumende?
Kodwa ufuna ukukhuthaza ukuthi izala nezimbabwe mele zizwe ezivikelekile njalo uhulumende aqhubekele phambili ehlolisise ukuthi kungabe kusukela ngathi indaba.
Long mfundisi usenisipanda. Inhlanganiso ezimela izisebenzi lazo zithi zithukuthele ngodaba lokuthunjwa kuka Dr. Magombeyi njalo zithi uhulumende kumele amdinge amphendukise emolini yakhe engophilayo. Inhlanganiso lezi zigoqela emela izisebenzi zamabhanga, iZimbabwe Banks and Allied Workers Union, le Medical and Dental Practitioners Council of Zimbabwe. Odokotela bona babambane lomdeni kaMagombeyi emthandazweni oqhutshelwe eHarare Hospital izolo. Lanxa kunakanelwa ukuthi uDokotela Magombeyi uthunjwe nguhulumende, umphathintambo obona ngokuvikelwa kwelizwe uMnumzana Owen Ncube utshele intatheli zindaba izolo ukuthi lawa ngamanga. Kodwa uNcube uthi uhulumende uphakathi kokuphenya lolu daba.
As Minister of State for National Security, I have since directed members of the security forces to launch full-scale investigations into this matter. I am cognizant of the effect that such reports usually come ahead of major international conferences.
Njengomphathintambo obona ngokuvikelwa kwelizwe, sengilaye ingatsha zomvikela ukuthi ziphenye lolu daba ngokugcweleyo. Ngiyakwazi ukuthi imbiko yokunyamalala kwabantu ivame ukuza ngesikhathi kulembuthano yamazwe omhlaba. Sengilaye abezomvikela ukuthi badingisise ukuthi kungaba lesandla semfene yini lapha. Kodwa ngibalaye njalo ukuthi baphathe lolu daba ngomqondo ovulekileyo. Ngithanda ukuthembisa uZulu labo bonke abangaba bephatheke kabi ngalolu daba ukuthi senza konke esikwenelisayo ukuphenya lolu daba lokubopha labo abangaba bephatheke kusehlakalo lesi.
And to bring all culprits involved, whatever they are standing.
UMnumzana Owen Ncube ngumphathintambo obona ngezomvikela. Udubo lokusilela kwemali emabhanga kanye lokungasetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe solwehlise inani labantu abethekelela eZimbabwe. Iphephandaba elihlonitshwayo emhlabeni wonke jikelele eleBloomberg lithi udubo lwemali soluhlupha kakhulu eZimbabwe ukwedlula kwele Argentina, okulilizwe ebelihamba phambili ngalolu dubo. Abamankampani labenhlanganiso ezisebenzela edolobheni leVictoria Falls bake balobela uhulumende becela imvumo yokuthi babhadalise ngemali yakwamanye amazwe, kodwa uhulumende wakwala lokhu. UChris Gande weStudio 7 uxoxela ukansila weVictoria Falls olilunga leMDC uMnumzana Ephias Mambume ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Nxa sikhangela i-traffic yama-tourists ikakhulu abavela kwamanye amazwe, ye hayi bakhona sibili. Kukhanya kule, because traditionally kule period of the year okuba busy khona. And this is the period. But I see labana esibakhangeleleyo alibana ilizwe lirana lioperator kuhle, ngabe sikhuluma amahotela lamaloji wonke egcwele pam.
Manje bona labo abazayo bevela kwamanye amazwe abafiki bethwala nzima ngendubo zona lezo ezokusilela kwemali lokunye okunjalo.
Abantu sebezicabangela ukuthi amanye ama-companies seze avuma ukuthatha i-US yona ngwayo. And sokule bureau de change evuliweyo eVictoria Falls. Ungaya khona ngale uvama ukuthola ama-tourists belayinile bezama ukuthi betshintshe imali bekwanise ukuthenga emashop. But in all earnest, abantu abavela kwamanye amazwe bathwele nzima in terms of ukuthola imali yokuthi besebenzise nxa beselizweni lethu.
Sizwa kuthiwa abanye sebeze bekhethe ukuyahlala eZambia bengena nje eZimbabwe ukuzobukela nje impophoma zamanzi ayifolosi. Kuliqiniso yini lo?
Kuliqiniso sibile elipheleleyo nxa ukhangela amanumbers abantu ababe buya ukuzobukela impophoma zamanzi labantu kumbe i-occupants esilayo emahoteleni ethu ngangapha kwele Zimbabwe. Kulomahluko kule difference enkulu kakhulu okutshengisela ukuthi iningi labo liyacrossa nje befuna ukuzolibazisa ngapha on the Zimbabwean side. Bangaqeda khonoko sebecapha besiya spenda enye imali eningi kwangale Zambia. Yikho lapha abalala khona, yikho lapha abaspenda khona imali eningi. So into le kumele ilungisiswe, but ngendlela esikhangele ngayo i-government esilayo kwakatesi ayila ngitsho i-clue kumbe i-idea yokuthi into lezi zilungiswa njani.
Nxa sikhangele abantu beZimbabwe abahlala eZimbabwe bakhona yini ababuya bezobukela impophoma zamanzi njengalokhu kade kwenzakala kweminye iminyaka?
AmaZimbabweans ama-numbers abantu abale capacity yokuthi bevakatshele ezinye indawo zeZimbabwe kuzozilibazisa kumbe uzobona ama-falls siyehle kakhulu ngenxa yokuthi one, i-price kumbe intengo yokungena egedini usiyabona ama-falls siqhele kakhulu, sikhuluma nge-$30 per individual. And imali yena leyo, it's a significant portion of iholo lesisebenzi sikahulumeni. So that means people have got no disposable income anymore. Yikho ama-numbers ayehlile and ayehle kakhulu.
Umnumzana Efias Mambume ngu-councillor we-Victoria Falls ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Herald lithi idale le-ZANU-PF Politburo lizahlangana namuhla ekuseni lapho elizaphatha khona udaba lokuxotshwa komeli we-TV South edale lephalamende. Umnumzana Khila Zivu ngamalunga aleli bandla esigabeni sakhe. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi kulondoda ohlaselwe ngomunye owesilisa omthole endlini yakhe elo esifazana athandana laye wabaleka ebhunyumunyu esuka elokitshini le-Papa Fields kwaBulawayo wayazithela esibhedlela sempilo elimele kakubi. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyakuvingelela msakazi we-Studio 7 kanye nabalaleli bakho. Mina ngingu-Costel. Hayi, ngiyabaza bakhuluma la ama-youth ezanu ukuthi i-government ayilani nokunyamalala kukadoda. Thina nabantu laba abezanu PF siyabayesaba ngoba sibabonile bethaya abantu ngamapholisa, sibonile yonke into abayenzileyo. So yonke into sesicabanga ukuthi yibo, ngeke sicabangele i-MDC. MDC ayina nokokwenza, ayina skill, ayina mapholisa, sebeyisaba nje ngoba inamasupporta, bona banawo amasupporta. So ukusaba i-MDC ngamasupporta, bona bephethe izikhali, bephethe amasota, bephethe ama-CIO, bephethe yonke into, bese bethi i-MDC hayi man, siyabayesaba la bantu, siyabayesaba mpela, sibaleka bona njengoba singaphandle. Sithi ngabe mhlawumbe bakhe nabo bathiye umbuso baphabanye, kunini sibasula ngokubulala abantu? Abathiye beke bephabanye abantu belungisa amaphutha abo.
MaZimbabwe amahle, MaZimbabwe asekhathele kuleli ilizwe, MaZimbabwe asekhathele ngesitha esikuleli ilizwe. Asibambaneni, asibeni muntu munye, asiboneni ukuba isitha singenile phakathi kwethu. Watsho uNkulunkulu kubantwana bakwa Israyeli eGibhithe wathi ngaphandle kokubanda wonye, ngaphandle kokubambana, ngaphandle kokumazi uNkulunkulu ayikho inkululeko. Watsho wathi ngizawomisa umoya kaFaro ukuze wonke umuntu amazi uNkulunkulu, ukuze wonke umuntu alazi iqiniso, wonke umuntu aphenduke inhliziyo. Sesikhathele, sihlaselwe, sesimi ngamazwane, sesihleli emeveni, siyathunjwa, siyabulawa. Akusela nto enhle, yona imali kanye ayikho kuleli ilizwe. Sithwele nzima, maZimbabwe sindawonye. Sazi ukubana isitha sisihlasela ngayiphi indlela, njalo sazi ukubana isitha singasikhipha ngayiphi indlela. Asibambane neni, singene ku-MDC. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi bomsakazo weStudio 7 nabalaleli besakazo weStudio 7. Ngithi igama lami ngingu-Rapson Mngale, ngiseJohannesburg. Into engikhala ngayo kakhulu ngelizwe leZimbabwe, ngikhaliswa ukuthi abantu bayanyamalala. Uma benyamalala kabatholakali, abanye batholakala belimele, abanye kababonakali. Ngithi lokhu kulishazo, kuyasiyangisa umhlaba wonke ukuthi sizibize ngabantu abaphuma kweZimbabwe lapho kunyamalala khona abantu. Akwaziwa ukuthi kusasa konyamalala bani. Kuba buhlungu kakhulu, silusizi ngalabo abalahlekelwa ngabantu abanyamalalazi kungaziwa ukuthi batshonaphi. Hayi, kubuhlungu lokho kwenzakala eZimbabwe bakithi. Sesicela kuye umdala ukuthi engenelele kulolu daba. Nguye vele osongahlula ukuthi kona kwenzakalani ngeleli lizwe. Akulungi lutho. Abantu bakhala ngemali, imali ayikho, sebehluleka lokudla abantu. Hayi, kunzima bakithi.
Salibonani, salibonani Mthwakazi kuStudio 7. Hayi, thina siyaphila ngaphela ubani, isimo kuphela ukudula. Hey, akusithwalise nzima. Hey, abantu laba thina sebesikhathazile ngokuhlala bethumba abantu every time, kumbe abafuna abantu bephila umhlaba lo sungowabo. Ayisebesidinisile, izinto ziyadula, imali etholakala incane, abantu bahola izimali ezincane, kodwa kabafuni ukuthi abantu bekhulume ukuthi imali zincane. Bafuna bethule kuphela, bengavele bekhulume sekumele kuthunjwe abantu. Hayi, ZANU-PF sisidinisile.
Sanibonani balaleli, mina ngingufani weNcube seBhingi elisuku. Ngibuhlungu nalo dokotela othunjiweyo uPeter Makombeyi, but into kahle kahle mina engiyibonayo ukuthi uhulumende lo bamnangi bakwa uyakwazi. Uye akula omunye vele singamgcoba ukuthi lo kwenzeke. Why abantu benyamalala emehlweni akhe ethu, engelanto ayenza, engela action ayenza kudima umuntu. Kathesi nanga ukuthi abantu bazama ukungcolisa uhulumende. Obani abantu abadinge bona labo bantu, right? Nxa kuyikuthi uyabazi abakwenzayo, abatholi izwe ngabo. Kuthi ukuthi hambi ukukhuluma kuphela bakithi, lowu kadinge abantu laba abayibo ababangela khona lokho. Nxa kuyikuthi amandla lawo okubadinga ukuyithe idamara kabonakali lanamuthi, nampa abanye okambarami bakhiphi izinwele. Ngobani? Uyena lo hulumende wa.
Salibonani, salibonani bana jongo kadimire eStudio 7. Ine ngikhuluma lapha ngundlovu weBridge. Nami nge ngithi kuthi ngingene ngikhulume ngoDr. Lo Magombeza abathi abambone. Kati mina ngiyamangala kule namba kade zimiye thusela sikhathi sonke, zimiye thusela ikhuluma. Kati government wayengathathi amanyathelo ukuthi iyodingisisa inamba lezo. Kade zimiye thusela ukuthi yibobani, ngokuthi akula muntu othathe ilayini eZimbabwe lingarejistwanga. Akula indaba leyo, isegcekeni leyo. Ababadinga abantu labo bayabakopha labo, kusegcekeni lokhu.
Studio 7 ngaphuma egcekeni. Uke usichazele ukuthi kanti imali yonke le eyenzakalayo ethathwa ukuthi kungcwatshwe umuntu wani, ivela ngaphi, ngekabani?
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyenelisa kusithumela wakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iqula eliphenya isimo sezombusazwe kwele Burundi lithi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuqhubeka kusiba kubi kulelo lizwe ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Elebotswana seliqalisile ukubuyisela iziphepheli zakwele Namibia ezingamakhulu ayisishiyagalombili ezabaleka elizweni lazo ngo-1999 kuze kuqhamuke impi. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Wayengumkhokheli womkhankaso kamongameli Donald Trump ngesikhathi sokhetho, umnumzana Corey Lewandowski umiswe phambi kwedale leCongress izolo yikomiti yezemithetho ephenya amacala angaba adalwa nguTrump. Abebandla eliphikisayo elamademokrasi bebele mibuzo etshiyeneyo, kodwa uLewandowski walile ukuyiphendula esithi uxwayiswe ngumnumzana Trump ukuthi engalokothi. Amademokrasi athi umongameli Trump ulamacala amaningi awadalayo ekhankasela ukhetho lalapho sengumongameli. Ngokunjalo athi uTrump kumele asuswe embusweni. Umbuzo omkhulu ngothi azaphumelela na? Sixoxele ohlaziya ezombusazwe kanye lezenotho umnumzana Kelvin Manduna.
Akulamashuwa bengazama. Okokuqala sibone bebengahlangananga amademokrati bengavumelani ngokwabo ukuthi behambele phambili nge-impeachment. Libone abanye oPelosi abadala base-Democratic Party bengafuni impeachment. So khanya ngani increasing numbers of ama-Democrats bayayifuna impeachment. Idubo likhona ukuthi the bar for ukuthola impeachment is quite high, and amboni ukuthi i-evidence yangikhona yokuthola impeachment ikhona. I-report kamula yabuya, it was not conclusive. Wahambe Congress bekungela anything eyi-conclusive ukuthi bengathi bona they can impeach on. Ngokubona kwami
uLewandowski yena ubesala ukuphendula imibuzo esithi umongameli Trump uthe kamelanga ayiphendule. Ubona ngani kungani ekwenzile lokho?
Ngibona ngani abantu njengoLewandowski bakhulume labogqweta, and bayesaba ukuthi ezinye izinto abazenzileyo during i-campaign are illegal. Or sibona abanye behambe ejele through investigation kamula. So ngibona ngani abantu abanjengoba uLewandowski bayesaba ukuthi bengakhuluma okuningi, bengazivula and make themselves open to i-prosecution somehow.
Ubona mhlawumbe kugcina kusiba lokuvumelana yini phakathi kwamalunga edale lephalamende elaphansi lelaphezulu elesenethi kubandla lama-Democrats bebambana beqhubekela phambili ngalolu daba?
Hayi, amboni bevumelana. Ngoba abanye bathi thatha isikhathi esiningi sikhuluma ngendaba kamula bebethemba ukuthi umula uzakhuluma something conclusive ebangakwanisa ukusebenzisa against umongameli uTrump. Kodwa sibona ukuthi umula wangikhona ubekhuluma ngani uyadonda khanye ngani ngiyala mashuwa. So kuhle kwafa ngokubona kwami i-strategy sona leso. So abanye bathi sesizame khona ukugwayala asitshiyaneni lalokhu and we focus on ama-election. I think overwhelmingly i-view ethi sihambe siqhubeke siye kuma-elections sitshiyane lalokho kwe-impeachment will prevail ngokubona kwami.
Alubana bethe baqhubeka nge-impeachment, ubona mhlawumbe ibaphazamisa yini kukhetho lapha abamademokrasi belahlekelwa izihlalo?
Ye, ngiyabona ngani uyaphazamisa. Baba ngumsindo bachitha isikhathi esiningi belok bekhuluma ngendaba yele Russia. Russia, Russia nsuku zonke. Bebe thembe kakhulu lo mula. So njoba ngani sokayalo kwi-Russia, ngibona ngani ngcono betshiyane lakho, befocus on ama-elections.
Umnumzana Kelvin Manduna ucubungula ezombusazwe lezenotho, sixoxela ekhonapha eMelika. Livuka njani izihlobo esithandekayo kumagumbi omane womhlaba, siyaziphetha ke izindaba zekuseni ngengoma emnandi, siphiwa ngumfana wasekezi. Liyamazi lonke umehlo kaZulu, koBulawayo lingaba livuka njani. Plum Tree kutitshi Cholocho lakhona le eKezi Bait Bridge.
Dem lanje ni mama, dem lanje ni mama, dem lanje
ni mama.
Bo mehlo kaZulu insizwa ephuma eKezi ihlabela ke kamnandi ingoma yayo ethi emlanjene, sihlephune kudlala de lakhe elitsha elithi izwe. Singakehlukani-ke sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso zokholo lwesiKristu zicothoza uhulumende phezu kokuthunjwa kukadokotela Magombeyi lokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Lanxa kulandula ukuthi uMagombeyi uthunjwe nguhulumende, umphathintambo wezomvikela uthi baphakathi kokumdinga. Hayike kwanele, kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven.
Mina lani asehlukaneni kodwa rikhumbule ukubana zikhona eza kusasa phela ekuseni ngo-half past six. Sihlanganeni ke khonapho olivalelisayo ngontungamilinkomo litshone kuhle.